Siyabonga Sandra emakhaya lichona njani yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ukuthi usisi ubulewe singabe simkhale njengomuntu, mina ngifuna ukuthi isiwethithi siyekele ukukala umuntu ngaye ebulawele esulwa njengomntwana lo wawulawa ekejo.
Uhulumende uthi uzacela elemelika ukuthi libuyisele isizalwane salo eZimbabwe umnumzana James Palmer ukuze azethoniswa ngecala lokubulala isilwane ebesidume ngegama lokuthi Siso.
So nxa igovernment isithe yakwamukela yalontsha yona kuyo ekhokhelayo, mina ngiyathaba kunoba kusho ukuthi nxa sisikhuluma ngendaba zemithetho yethu the constitution yethu kuzaba lula manje ke sisikhathi sokuxoxisana ukuthi right umkhankaso lo sesiwulontshile osukhona, asiqaliseni-ke ukukhuluma nge-constitution, siqalise ukukhuluma ngemithetho yethu ekhona.
Ele Zimbabwe liphawula umkhankaso wokuqeda udubo lokwendiswa kwamankazana amancane. Kwezemidlalo iqembu lenguqu eleDynamos selixotshe umqeqeshi walo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemvelo unkosikazi Opamuchinguri uthi uhulumende uzacela elemelika ukuthi libuyisele isizalwane salo eZimbabwe umnumzana James Palmer ukuze azethoniswa ngecala lokubulala isilwane ebesidume ngegama lokuthi Cecil. UPalmer wetheswa icala lokudubula isilwane lesi ngaphandle komthetho kumaviki asanda kwedlula eze ethekelele ewange. Unkosikazi Muchinguri utshele intatheli zindaba eHarare namhla ukuthi bazakhulumisana lohulumende weMelika ukuze athumele umnumzana Palmer azebhekana lecala aletheswayo.
I'm happy that the two
kudingisisa osokwenziwe kutshengisa ukuthi ukuzingelwa kwesilwane lokhu kwakuvele kulungiselelwe ngaphambilini ukwenzela ukuthi kuphumelele. Kwakulungiselelwe ngumzingeli, umnini pulazi, kanye lowasidubulayo. Kulusizi ukuthi umzingeli owabulala isilwane sowasuka elizweni waya kubo. Ngakho sikhalaza ukuthi abuyiselwe ngapha eZimbabwe abhekane lecala lakhe.
Inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele zithukuthele ngokubulawa kwesilwane lesi ngoba besithakazelelwa izethekeli ewange njalo silethela ilizwe imali. Okucunula iningi njalo yikuthi izilwane zinyamazana ezibikwa zilakho ukutshabalala emhlabeni jikelele ngoba inani lazo liqhubeka lisehla. Ngalokho abakhankasela ukulondolozwa kwezemvelo bathi akumelanga zizingelwe. Namhla inani labantu abasayine ugwalo ekhasini lesigodlo sikamongameli weMelika olucela uhulumende kamongameli Obama ukuthi abuyisele umnumzana Palmer eZimbabwe bese lifike kunkulungwane ezingamakhulu phose amabili. Ugatsha olubona ngezemvelo eMelika luthi luphakathi kokudinga uPalmer ukuze lukhulumisane laye ngalolu daba. IMelika leZimbabwe ngamazwi alesivumelwano sokuthi isizalwane selinye ilizwe singephula umthetho sikwelinye ilizwe bese sibaleka uhulumende walelo lizwe kuyabe kumele asibuyisele. Lanxa inengi lithukuthele kakhulu ngalolu daba, ezinye izakhamizi zeWange zithi azilandaba lokubulawa kwesilwane lesi ngoba izilwane zihlezi zisidla njalo zibulala abantu njengalokho kwenzakale enyakenye. Sixhume isakhamuzi seWange umnumzana Stanley Torima.
Umzingeli lo zingamnika lona leli licala but zona inyamazana ezivulala abantu ziyenzwa njani kumbeni uhulumende oyekela inyamazana zivulala abantu last year salahlekelwa lo mntwana wayefunda grade 2 HSO primary school uhulumende azange ncedi zeven esilweni sangkhona bafika badubula isilwane sangkhona bazihambela bathatha isilwane sangkhona bachiye umntwana eleli khonapho esithi bamele ukubuya kwamaponza so mina ukuthi usisu ubulewe singaze simkhale njengomuntu mina ngikubona ukuthi isiwethithi siyekele ukukala umuntu nxa ebulawele esulwa njengomntwana lowo wabulawa ishesho
imbono yakho mnumzana Torima ungathi iveza na imbono yabantu abaningi khona ngapho ewange
enyamazaneni sibili ukhuluma iqiniso abaku they cannot support uhulumende ukuthi uzame ukuthi umuntu lo ependuze e-America ezotshengiswa icala ukuthi wabulala isulwane because inyamazana lezi njengesulwane they are a threat to the community ngikhuluma so kulo uthisha kathesi ulimele ungafika ola mabandage ebusweni ebalekele injovu they do nothing about these wild animals but when it comes to those wild animals they are affected then sefuna ukutonisa abantu mina angiboni ukuthi kulo muntu engazwisisa khona ukuthi zifuna ukwethisa umuntu icala lokuthi wabulala inyamazana because bona bayeziyekile inyamazana zibulala abantu ngalahlekelwa lo mntana kathi bare wami kathesi so abazange bencedise even ikopi niveni ukudla abazange bafika kuphela bathatha inyamazana yawo bakuhamba layo bachiye umntwana elele i-community le icaphukile kokuthi one of the days umndisi wabatshela ukuthi nizatshela abafana bacazi ukuzingela bathatha ukuzithiya iy'nyamazana zona lezi because bayezeyona i-negligence yezwa ngohulumende because when animals start to go ministry like that bamele ukuthi bezithinde zingabuyeli duzane labantu umntwana lo wabulale phakathi kwe-community
umnumzana Stanley Torima isakhamuzi sewange sixoxela ekhona le ewange eleZimbabwe liphawule okusemthethweni namhla umkhankaso ojonge ukuqeda okwendiswa kwamantombazana amancane phansi kwesihloko esithi We are girls and not brides lapho umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe athe ukuba thena abenza lokho kungaphathisa ekuthini besabe abafisa ukulandela lo mkhuba kubika uMavis Gama
ngomunye wabahlabeleli ufungisa izwi kabaphano mashabave obekade elibasuzulu emkhosini lo owenzelwe ewetheleni yeHarare International Conference Center ngokusebenzelana kwenhlanganiso ezibalisa eyomanyano wamazwe abensundu e-African Union eyamazwe omhlaba United Nations kanye lohulumende weZimbabwe. EleZimbabwe libangela kuqala ukuphawula lumkhankaso kukhangela ukuba yilo eliphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo we-AU. Unkosikazi Mugabe ukhala langendlela imithethwandaba ephatha ngayo indaba zokuhlukuluzwa kwamantombazane bebanjwa ngamandla ukungena emendweni bese sebancinyane ethi ufisa ngabe bagwetshwa izigwebo ezilukhuni labo abenze lokho njengendlela yokulwehlisa lolu dubo oselubhahe kangaka. Wakhuthaza amalunga edala lephalamende ukuba baphange balungisise imithetho ihambelane lesisekelo esitsha sombuso. Bezikhona iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezigoqela onguyena owakhethwa ukukhokhela kulomkhankaso njengogoodwill ambassador unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda. Unkosikazi Gumbonzwanda uthi lumkhuba yinto emzwisa ubuhlungu ekuzwisisa njengobunina kungomunye owabanjwa ngamandla okwenda ngemva kokumiswa izifundo zakhe ekugrade 3 okusekelwe ngumqondisi we-Dot Youth Organization umnumzana Sibusiso Bebe laye otshengise ukukhathazeka phezu kwezehlakalo zokwendiswa kwamantombazana emancane.
So nxa igovernment isithe yakwamukela yalontsha yona kuyo ekhokhelayo mina ngiyathaba kakhulu ngoba kusho ukuthi nxa sisikhuluma ngendaba zemithetho yethu le constitution yethu kuzaba lula manje ke sisikasiwoxoxisana ukuthi right umkhankaso lo sesiwulontshile osukhona asiqaliseni ke ukukhuluma nge-constitution siqalise ukukhuluma ngemithetho yethu ekhona.
Wengeza uBebethi kumele ilungisiswe imithetho ecatshwa ngayo yilabo abenza lolu cuku okubalisa emichado.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele imithetho yethu ekhona sikhangele constitution yethu sikwenze kufanane kungajiyani kakhulu ngoba ukuthiyana lokhuyana yikho ukuthiya khona inxeba yokuthi nxa nasenithe nga-abhuza lo mntwana omncane ngoba kimi asomntwana olotsholwayo lo ngumntwana ohlukumezwayo.
Unkosikazi Bester Moyo uligqwetha elisafundela umsebenzi enhlanganisweni ye Justice for Children ephatheke ekutholiseni usizo kwezemithetho lapho sebehlukuluziwe. Utshengisa ukujabulela lo mkhankaso unkosikazi Moyo.
Siyi-step ahead nxa bekhuluma ngesilungu. Ngoba nxa uhulumende engakhuluma kula muntu ophikisayo. Nxa kukhulunywa ngabantu abalutshwanele bengani into enjani engalamsebenzi. So nje uhulumende la esesukumile. Sibona ukuthi abantu abethu sebeza kuya phambili ngemfundo, sebeza kuya phambili labo ngokuzikhethela nxa sebekhulile abantu abafuna ukuthi babathathe.
Usole labo abacatsha ngesintu bona kuyizigangi ezihlukuluza abantwana.
Mina mboni ngani esintwini. Umuntu wayehamba la ekwendeni vele esekhulile. Babehlala phansi bonke hayi umntwana sekhulile akulamuntu ohamba emendweni le 10 years. Isintu kasinjalo. Singabuza ogogo sibe labakhula kudala. Uyamuzwe ukutshela ukuthi ngase ngikhulile vele sengiyinkazana enkulu ukuthi ngangiphe ukuthi ngahlali laye noma nxa besenzela khona ukuthi uyambona kumbeni semfuleni ahlamthwala ehambe laye ngakibo. Wayengathatha umntwana omncane ehambe laye.
Isilinganiso samathuma amathathu ekhulwini eZimbabwe 30% samantombazane sibikwa lendiswa bese sebancinyane bengaphansi kweminyaka elithumi lasijiyagalombili. Isigaba esilenani liphezulu kungesemashonaland central kulandele esemashonaland west kanye lesemashingo. Isigaba sakobulawayo sibikwa yiso esilenani eliphansi labendiswa bese sebancinyane. Amalunga edale lephalamende yabantwana athethe lelithuba ukunikeza umkamongameli incwadi yezikhalazo phezu kokuhlukuluzwa kwabantwana. Ungenwe zinkokheli kungatsha zikahulumende, inhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba i-UN, iqula elivele emahofisini esigodlo se-AU, inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana kanye labesifazane, abezokholo, inkokheli yezomdabu kanye labo abantwana. Bebekhona njalo abekade belibasuzulu ngemiculo etshiyeneyo okubalisa iqembu lezokuhlabela lamapholisa kanye lamalunga esifazane abebandla lezanu-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abamabhanga bagqibe umhlangano wabo labaneni bhizimusi amancane laphakathi lamhlanje eHarare. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umhlangano wabamabhanga labaphatheke emisebenzini yemali lokuthengisela nomalanga amabili uphele eHarare namhlanje. Amalunga amabhanga ajiyeneyo bethatha leli thuba ukuhlangana labo somabhizimusi amancane laphakathi abalombukiso phela kusasa ehoteleni ye-Rainbow Towers. Unkosikazi Florence Khumalo usomabhizimusi osebenza ngaphansi kweZimbabwe Women's Bureau uthi amabhizimusi anje babhekana lodubo lokusilela kosekelo lwemali.
Imali yahlupha njengomuntu oqalisayo ukuthi uzuze indlela sokuthi ungathola lawo imali. Izinto yinto enhluphayo kwakhathesi ngoba uyabusenza imali yokuyarikishi ukuthi uthole imali ukuthi uthenge ilayini osethi labo pende ngoba into eziningi ezisebenzayo khonaphana. Imali isahlupha sibithi ukuthi uzuze imithilile ukuthi uqalise ukuthi usukume. Konke kuyahlupha lokuthi ngizuze imali yokuthi ngihambe ngiyethengisa imali zamabhasi lomfowethu angakuthola ukuthi ngikwanise ukuthi lami ngahamba.
Unkosikazi Chilo Gertrude Runosi webhizimusi le-Hemp Park elilemitshina etshiyeneyo njalo lithunga amayunifomu ezikolo uthi kule nkinga yokusilela kosekelo lwemali kumabhanga okungabenza ukuba bethuthuke. Ethi indleko ezalwa izikwelete iphezulu kakhulu njalo abezimra bebaphangisela ukuthi bebhadale imithelo bona besacathula. Unkosikazi Khumalo uthi yena usebenzisela imali yakhe ukulungisa izinto ezitshiyeneyo.
Mina kibi mbona imphathisile ngoba mfundi into eziningi kwabanye abalungisa into ezitshiyeneyo lezami. So mfundi into eningi lami ukuthi kumele ngenze njani ukuthi ngiphumelele ngebhizinisi yami. So ikuqalisa njengomuntu oqalisayo ngikhangelela ukuthi lami hayi ngizaphumelela ngifike kwabanye bami lapha sebefike esitejini asebefike kuyo.
Unkosikazi Progress Chitongo wenhlanganiso ethengisa imitshina ehlola umoma engine ezimota uthi ukusilela kwemali kugcina kubehlisela phansi bethengisa insimbi ezinlutshwana kulaba kufisayo ngoba bengenelisi ukuyazithenga zikhathi zonke ngobuningi bazo santando ngaphandle kwelizwe. Unkosikazi Khumalo uthi ngaphandle kwalokhu ubona umbikiso onje uphathisa amabhizimusi anjengelakhe.
Mina ke imbono engiphathisile ngoba ngifunda into eziningi kwabanye abalungisa into ezijene lezami. So ngifunda into eningi lami ukuthi kumele ngenze njani ukuthi ngiphumelele ngebusiness yami. So ikuqalisa njengomuntu oqalisayo ngikhangelela ukuthi lami hayi ngizaphumelela ngifike kwabanye bami lapha sebefike stage nasebefike kimi.
Umbukiso lo ungenwa ngamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ulosekelo lukahulumende. Njalo iningi lababukisayo lo nyaka bangamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi avela kwele Iran. Thatheleke phezulu etshengisa izinto ezijeneyo ezifana lamakhekhe, ipende, isicathulo, iziwitsi, ukudla kwabantwana lokunye. Amabhizimusi eZimbabwe wona abukisa izinto ezifana loluju, izigqoko, amalembu, amabhathiki, amahewu ledobi, njalo uphela kusasa. Uhulumende ukhuthaza ukuthuthukiswa kwamabhizimusi anje njengendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa iseliveze ukumangala okukhulu ngendlela abezindaba abakwamanye amazwe abaqekethekisa ngayo udaba lokubulawa kwesilwane ebesidume ngelokuthi Cecil. Kubika uBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zimangele kakhulu ngendlela udaba lwemfa kaCecil olumemetheke ngayo kumaphephandaba lasemsakazweni emhlabeni jikelele. Kwele South Africa kawukho umsakazo lwabaphephandaba elingazange liphathe udaba lukaCecil. Lolu daba lubuye njalo lwabasendabeni phose umhlaba wonke. Le yinto esitshiye izizalwane zeZimbabwe eziningi zimangele. Njengoba iningi lisithi belivele lingakwazi ukuthi kulesilwane okuthiwa nguCecil eZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana noMalanga Dlamini uthi selokhu zafayo inyamazana kayikho efe yaduma njengesilwane uCecil. Intatheli zindaba eZimbabwe esebenzela amaphephandaba emazweni atshiyeneyo umxolisi Ncube uthi abezindaba emhlabeni jikelele baqakathekisa ulutho kusiya ngendima edlalwa yilolo lutho emphakathini. Enye njalo intatheli yeZimbabwe laye osebenzela imisakazo lamaphephandaba atshiyeneyo emazweni uNdumiso Mlilo uthi emhlabeni walamhlanje amalungelo oluntu lawezidalwa zemvelo aselingana. Umxolisi uthi lo bayekuzisa ukuthi abezindaba emhlabeni jikelele bathathekiswe nguCecil. Zinengi indaba eziqakathekileyo eZimbabwe okufuze lazo baziphe isisindo esifanayo. UNdumiso uthi ukuduma kodaba lukaCecil kungenzeka kuvule ithuba lokuthi abezindaba emazweni baqale njalo ukuqakathekisa ezinye indaba ebesezikhohlakele. Ngusenjalo iningi labezindaba lithi udaba lukaCecil yilo oludume ukwedlula zonke indaba zeZimbabwe. Selokhu kudlule ukhetho luka-2008 olwaduma umhlaba wonke. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezenotho labalwela amalungelo ezisebenzi bathi inyathelo eselithethwe nguhulumende elokuthi impahla ezagqokwayo zingasangena elizweni ukuzothengiswa liza kwengezelela ubuyanga osebubhahile ngoba iningi beseliphila ngokuthengisa lezi mpahla. Umphathi Ntambo ezemali omnumzana Patrick Chinamasa esethula amazwi akhe awesimo somnotho welizwe izolo. Uthe njalo inani lezisebenzi zikahulumende liza kwehliswa ngokungamachumi amane ekhulwini njengendlela yokwehlisa indleko zokubhadala iholo lezisebenzi elithatha ingxenye enkulu yenzuzo kahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengehlanganiso emelela izisebenzi, uhulumende kachasisana ukuthi indaba yokumisa imisebenzi le uzayihambisa njani. Uhulumende njengoba sisazi nje abaningi ukuthi uxakekile ngendaba zemali. Okokuqala ukuthi imali ke ezafumakala ukuthi laba bantu bemiswe izavela kuphi ngokuqala. Okwesibili, uhulumende ubelenhlelo zokucreate imisebenzi. Sibone ngani kuyachiyana nje lalokhu kade bekuthembisa ukuthi kuzaba lemisebenzi yethize.
Siyabona njalo ukubana uhulumende uthi sekuzayalelwa abantu labanade bethenga impahla ezisetshenzisiweyo, ama-used clothes, ukuthi angene. Kodwa nxa sikhangele siyasizwa be-textile industry besithi impahla lezana yizo esezibulale imisebenzi. Lithini linalo?
Uhulumende aluba uyabona ukuthi amakampani ethu lawo ayakwanisa ukuproducer ama-products afunwa ngabantu njalo ethengeka. Ukuze uZulu agijimele ke i-second hand clothes kumbe lokho kuyokwagqokwa ngabanye, ukuthi uZulu kala mali. UZulu kasebenzi. So nxa abantu abaningi imali ilutshwana, yikho kubangela ke ukuthi bebone ngani kuba ngcono ukuthi bathenge ke lezi izinto ezichiphileyo, singathi ngama-second hand. Industry yethu kayikwanisi ukuproducer izinto ezithengekayo kumbe singathi ziyakwaniseka nabantu abaphakathi kwelizwe lapha. Ama-products ezimbazwa amaningi lapha ayadula okumangalisayo. Ngoba nje sisebenzisa imitshina engathiwa isimidala kakhulu. Yikho ama-cost abakhona asiba maningi.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala weZCTU. Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokubulawa kwesilwane ebesidume ngelokuthi Cecil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ingcwethi zokucubungula imithi yokwelapha zithi kulomuthi olokho usalolongwa osule zitshengiselo zokuthi ungasebenza ukuphiwa abantu ukuvikela umkhuhlane we-Ebola. Imbiko evela edolobheni leMaiduguri kwele Nigeria ithi kulabantu abahlanu abafileyo ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngabahlamuki beBoko Haram. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu eleDynamo selixotshe umqeqeshi walo uDavid Mandigora ngemva kokuba ehluleke ukufeza izivumelwano azilobelana phansi laleli qembu. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leDynamo uKenny Mbayiwa uthi uMandigora uphelelwe ngumsebenzi ngoba sekusobala ukuba ngaphansi kwenkokheli yakhe leli qembu alinyeke liphakamise isicoco seligi. Umbayiwa uthi babevumelane loMandigora ukuba ngesikhathi ihlandla lakuqala lemidlalo ye-PSL lifika emaphethelweni, iqembu leDynamo libe selibuthelele imiklomelo engamashumi amathathu, kodwa lokhu kwehlule. UMandigora uqatshwe ekuqaleni komnyaka ngemva kokuchiya umsebenzi okwenze uCalisto Basua, yena ophakamise inkezi yeligi okweminyaka emine ilandelana. Kusenjalo iqembu leDynamo ligxigwelile wawa kwimidlalo yehlandla lakuqala yenkezo yeChibuku Super Cup. Amaqembu ahlezi kuzindawo eziyithoba munembili eziphezu kwengalane yemiklomelo, axegwele amaqembu akundawo eziyithoba munembili ezingaphansi kwengalane, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. iqembu leRare City lizadibana lele Buffaloes, kuthi iqembu leFC Platinum lizadlala lele Dongo Sawmills, iqembu leChapungu lizadlebhana leqembu leFlame Lily, iCapes United lizadlala leqembu leZPC Kariba, iqembu leHawmine lizajana leqembu leHighlanders, iqembu leTriangle lizadibana leqembu leCholocho, kuthi iqembu leChicken lizanqikelana leqembu leWange. Imidlalo ikhona ngempela viki yamhla ziyithoba munembili lamhla ziyithoba munomunye kunyanga kancwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ko Woza Friday lamhlanje uJoseph Njanji okhangela umbukiso wokuthakazelela amasiko osungulwe eNational Art Gallery kobulawayo ngolwesibili.
Qoqela umbukiso we-Total Traditional Expo ngumlobi wemidlalo yokulingisa uThembelihle Moyo, yena othi injongo yakhe ngeyokuzama ukulondoloza amasiko esintu ukuze angachabalalini.
Amasiko ethu thina ezabantu abamnyama ayalalokhu elahleke solobela, amanye ama-cultures ayasiginya. So I sit down ngicabanga ukuthi indaba singapreservate culture ezabantu abansundu. Ikho kungiphushileyo khona ukuthi angifuni ukuthi umntana nami ekhule engakwazi ukuthi ingcebo yethu vele iyenziwa ngemizi, ukuthi inganekwana kuyini yabo.
Obe kusenziwa ngalolu suku izinto ezigoqela ukuculwa lokusinwa kwengoma zesintu, ukuphekwa kokudla kwesintu, ukubaza, ukuchaya ingungu kanye lokwethiwa kwenganekwane obekusenziwa ngumama uMamlanyeni weqembu leThandanani Women's Ensemble.
Ngitsho namhlanje ngitsho sibili namhla. Hayi namhlanje ngitsho sibili ngitsho madoda hayi. Madoda sesifungumbulalela madoda amabili madoda. Hayi madoda hayi 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 madoda hayi 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 madoda hayi hayi. Ngeke ningenzi ulunye olungaka bakithi. Bantu besigaba samshiwani xolelani bakithi ngaphamba sawufaka umthetho.
UThembelihle uthi iningi lalabo abasebenzisane labo ekuqoqeni lombukiso ngabesifazane njalo uthi lokhu kwenze ngoba ukubona kufanele ukuba omama bethuthukisane bona ngokwabo bengalindi ukuba imisebenzi yabo iphakamiswe ngabesilisa.
Bengisebenza labantu ongakhangela uSarah Mpofu, uPrecious Makhulumo, uNomviso Mabona, uNhlalo Dube, uSithandazile. Most of my team vele sisebenze layo bekungabantu besifazana, amadoda bebalwa nje ubuhamba udobha lapho lalaphayana, because we are trying ukuthi lathi singabafazi sizi-empower, sibe lo lathi sibe le something esigrowayo okuza si-empower.
Umlobi wezingwalo zamasiko lemvelaphi yabantu abansundu uPhathisa Nyathi wethulele uZulu ongenela umbukiso imbali yabantu besiXhosa bona abatholakala endaweni yeMbembezi.
AmaXhosa esikhuluma ngawo la izwile siyabanye ngabafukadebe libanazelele ukuthi abanye babo babe ngamaXhosa ngokuyahlala koXhosa endaweni obekulapha koXhosa. Bona besuke bephume kubona abantu abuthwa ngamahlubi, abanye bengamazizi bayazi, abanye bengamabhele bayahlala kuXhosa ngesikhathi semfecane. Yikho ke wawuzwe sekusetshenziswa lelalibala abangalithandiyo ukuthi ngamamfengu, bemfenguza behamba beyocela indawo yokuhlala.
Amaqembu awenza imidlalo yokuzilibazisa aphatheke kulolu hlelo ngagoqela eleThandanani Women's Ensemble, uMgqwaqwazi Traditional Group, Mbembezi kanye lesekunjalo ma-Arts Africa. Nandi iqembu leThandanani Women's Ensemble livala uhlelo ngengoma abayicule khona ku-Total Traditional Expo ethi amasiko ngumlilo okhanyisayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziqiba izo soko sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uzacela elemelika ukuthi libuyisele isizalwane salo eZimbabwe umnumzana James Palmer ukuze azethonisiswa ngecala lokubulala isilwane ebesidume ngegama lokuthi Cecil. EleZimbabwe liphawula umkhankaso okuqeda udubo lokwendiswa kwamantombazana esesemancane. Njalo kwezemidlalo iqembu lenguqu ele Dynamo selamhlanje lixotshe umqeqeshi walo omnumzana David Mandigora. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk oluvalelisayo ngontungamelinkomo. Libe lobusuku obuhle.